lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimele nginika amanzi nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama waseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo, emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini, lakuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. Abantu bathwele nzima, siyazi ukuthi abantu bayaswela, abalamisebenzi, bayagula, bayagulelwa, bayafa, bayafelwa. Abantu bayakhala ukusa kwamalanga, ikakhulu kuleli elakithi, mhlawumbe lakwamanye amazwe, ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni. Singabe singasomhlobo wenu, singabe singasibo bebandla lenu, singabe singayisibo bohlanga lwakini, singabe singabantu bokuza, singabe singabantu abedlulayo, kodwa okusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu, badinga uncedo kulabo abenelisayo. Siyabona njengoba kunjenje kwelakithi, bakhona abazuza baze dlulise, abanye bakuzuza ngokusela, ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono. Bayakhala-ke abantu bathi, "Ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokhu esilakho." Kusizani ubana uze xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabareyiyo, kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe yisiphi isikhathi esikhona? Abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo, abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo. Babe sebesithi abantu, "Hayi, lathi ukuphila siyakufuna, siphenini lathi sithole ukuphila, lanxa ungasoze ulingane lokwenu, kodwa lathi siyakufisa ukuphila, ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo." Hayi, silocala ukuba le mpahla olayo, le mali olayo, kodwa okuba licala yikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu. Ngoba kwenziwa ensitha, kakwenziwa emehlweni abantu, kodwa okusemehlweni kaZulu, okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu. Ake usinathise lathi kancinyane. Siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho. Abantu abafuna inkomitsho erayisi, bafuna ukuphila kusa kwamalanga. Abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa. Nkulunkulu asisize-ke kulobu bunzima, sisizane. Asikhulekeni. Thixo, ngena enhliziyweni zethu, abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho, ngoba bonke bayizidalwa zakho. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.